akutholayo ukuthi abantu banikezwe bonke nje kwasara ukuthi njengokuthi isikafu sasibuye sisilutshwane nasanda ukuthi iward yethu sinike 600 bags so laphana kwathi asaphiwa 209
bona babangatholanga lapho eliyakuthola khona bazathola yini kungakhathalekile ukuthi baphuma emzini kabani
thina sanda ukuthi abatholileyo then the next time ngasebuya sesinika labana abangatholanga
Sekulabo mhlawumbe abangazihlalela emakhaya besithi ukudla kwabiwa ngokuthi ungwaliphi bandla kuyini ongathanda ukukutsho kubo
mina ndingakutholi khonokho vanti yabofithi mina engikwaziyo ukuthi iwadi yonke kumele ibuye laphana ibhenefithe njengokuthi iyabe iwadi 20 yonke njengokuthi usukwazi ukuthi uhlalele ukuthi uyasutha kumbeni hhayi njengokuthi hhayi kufuna abalamba yena osuthi abe-right awusozwazi but abantu ababelendlala babuya straight official kimi khona lapho bakhalaze nxa kukhona siyabancedisa